konoko yekungokunye sathi khona ngaso ufika kuma commission angene human rights commission o media commission ye ama commission akona ameli kuthi avele ebantwini but indlela avela ngaye ebantwini ye iphuma ngeparlamenti iparlamenti ilohlangothi ukuthiwa yi-standing rules and order committee yiyo enusa abantu abafuna ukuthi bangene kumakomishin abantu abesebebhalela betshengisa ubungcuthi babo ukuthi bona umsebenzi wakwazi okungakanani bengabhala bebhalela i-standing rules and order committee yiyo ezahlala phansi icungule ibone ukuthi ngubani umele ukuthi angene kulamakomishini ingathatha amabizo kumbe ingathatha up to 15 or 12 names abantu abazabizwa bonke ephalamenti bezobuzwa bebuza imibuzo etshengisa ukuthi balaki ungithi bokuthi bengayenza umsebenzi bengapasa ke lokhu khona bezabuya bezophendula imibuzo kuma-parliamentarians lapho ngaleso sikhathi uzulu wonke uyanxuswa ukuthi aze ephalamenti ezolalela ukuthi babuzwa njani lokuthi baphendula njani abantu abakhethiwe baza amabizo akhona athunyelwa kupresident onguye ozafika ekhetha abantu kukomishini angiselakho ukuthi ngakutshela exactly ukuthi bangaki but nxa bengu-12 kwenela ngupresident engafike ekhethe ekhetha abantu abangu-8 bebe yibo ngoba amakomishini la aqakathekile kakhulu yanceda uhulumente ukuthi abuse
libona uhlelo lonke luqhubeka ngemfanelo luze luyefika ekugcineni
nxa kusetshenzwa nge-standing rules and order committee lapho ama-political parties amelwe khona ngama-MPs iqiniso ikuthi uhulumente akulaa ndlela angayenza ukuthi angalandeli intando yephalamenti kumbe intando yabantu abamele abantu ephalamenti lanxa nje ngingathi izani labantu abaningi iqiniso ngase sifuna ukuthi sibuse ilizwe ngendlela elentuthuko kumele ukuthi sifake wonke umuntu kumbeuvumela ngezanu kumbe awuvumela ngezanu ungene embusweni ukuze ubacebise lapha abangakhokhelana beze bengene ezizibeni ezidlengozi ngakho-ke ngethemba ukuthi khona bazalandela isicebiso lokuqondisa esakufaka isisekelo sombuso.